Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle. Bolamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 Mfufu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Gambe isikhonzi seUnited Nations esiselizweni sizaphuma lombono obalulekileyo na odaba lwama-sanctions.
I-ZANU-PF yengabantu isithi kulama-national sanctions, kanti ama-sanctions la abambe abantu abathize abangahloniphi amalungelo abantu.
Udlakela olwaqhamuka emaswingo ngeviki edluleyo soludale imibuzo kwabanye abathi kukhona ukuchaya amanzi kudaba lolu.
Emasingo vele siyakwazi ukuthi akuqali iMDC Alliance ayiqali ukuba lodlakela ngo-2019 kuthe langothi ukuthi kusenziwa ama structures vele kwakulodlakela olukhona
kodwa ibandla leMDC Alliance lithi udlakela lwangeviki edluleyo lwabangelwa ngabalandeli bezani PF obencedisana lamapolisa.
Into eyiyo engani ibuhlungu kakhulu engani yasihlukuluza ikubona amaphoyisa engani azwanana nabantu bezanu laba besenza khonokho abakwenza.
Uhulumende useguqule isinqumo sakhe sokuxotsha izisebenzi ezingahlatshwanga amajekiseni e-COVID-19 womabili kuze kuyefika ekupheleni komnyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Gambe isikhonzi seUnited Nations esiselizweni sizaphuma lombono obalulekileyo na odaba lwama-sanctions. Unkosikazi Alina Duhan wanxuswa ngohulumende weZimbabwe ukuthi azehlola isimo selizwe phansi kwezijeziso zenotho ama-sanctions. UDuhan ufike elizweni ngesonto izolo wahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa. UDuhan useke wavakatshela amanye njalo amazwe alezijeziso zenotho abalisa eQatar, Venezuela leSyria lapho asola khona izijeziso lezi. Ubikwa engabhadalwa ngumanyano weUnited Nations kumsebenzi wakhe okwenza abanye basole impumela yophenyo lwakhe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umbiko olandelayo ngodaba lwama-sanctions.
Mahlabe Zulu, sifuna ukufaka kahle kini lonke likwazi ukuthi thina njengabantu beMDC Alliance asinani ngama-sanctions lawo akhala akhulunywa yiZANU-PF. IZANU-PF yengabantu isithi kulama-national sanctions, kanti ama-sanctions la abambe abantu abathize abangahloniphi amalungelo abantu, lama-factory, lama-company lawo akhanda izikhali ehlukumeza abantu bezimba abejikelele. Yikho ke asinani ngombiko lowo obikwa nguMangwana ukuthi abantu beZimbabwe abahambe emhlanganweni besiyatshela isithunywa seUnited Nations ukuthi ama-sanctions kasushe. Thina sicebisa abantu ukuthi abangayo emhlanganweni abahambe bayetshela isithunywa seUnited Nations ukuthi ama-sanctions okuqala izano. Izano ayiqali iguqule izenze zayo, ihloniphe amalungelo abomama, amalungelo amankazana, amalungelo olutsha, amalungelo abantu jikelele, ama-human rights. Siyakwazi isikhathi esiningi izanu iyacatsha ngama-sanction, itshontshe, ihuquliza imali, isisidlele esizithi ama-sanctions yiwo ayenza ukuthi ngenzi kanje. Yikho ke njengabantu abafuna inguquko sicela izanu ilungise imithetho njalo ilandele i-constitution kakhulu ukuhlonipha amalungelo kaZulu. Ngaphandle kwalokho sizabona lokho esihlupheka izanu icatsha ngomunye sokukhanya ngani iyathaba kakhulu ukuthi ama sanctions lawo aphiwa izikhulu izigananda zabantu ahlale khona ngabe kuhamba kahle ngabe izana PF iyalandela imithetho ye United Nations ilandele imithetho eku United African Union ACT ilandele imithetho ye SADC iyenza ama elections kahle ingatshontshi ingabulala abantu ingachaya abantu khathe sivike phelileyo edihamba inqaba ichizi izimoto zeMDC Alliance chaya abantu ikidnapa abantu kanti bona bacatsha ngomunye besithi kule COVID regulations yona izani isenza amathanda besenza ama DCC ama elections zabo thina labanye abantu singathi siyahlangana bayasitshela ama tear gas iAmerica le Britain le Europe bathengiselana layo kakhulu into ekhona bafaka ama sanctions kubo Mnangagwa lesihlobo zakhe abafuna ukuyathenga impahla eLondon.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Mabutho Moyo ongunobhala oqoqa inhlelo zabasakhulayo kubandla lezano PF.
Bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku lwe-anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulo muntu we-United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele eZimbabwe kulobu dlwangudlwangu. Kanti why lobu budlwangudlwangu kungenzakalanga ngoJanuwari, ngoFebruwari, ngoMarch, why kusenzakala ngo-Okthoba sokumele kubuye umuntu ovele e-United Nations. Kodwa hayi into engijabulelayo ukuthi amaZimbabweni savuleka amehlo iqiniso sebelazi.
Umnumzana Mabutho Moyo ngunobhala oqoqa inhlelo zabasakhulayo kubandla lezano PF. Udlakela olwaqhamuka emaswingo ngeviki edluleyo soludale imibuzo kwabanye. Ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda uthi kukhona ukuchaya amanzi kudaba lodlakela lolu.
Angiyadawuta mina ngiyathandabuza ukuthi kahle kahle sibili yizanu PF. Ngisamelele ukuthi sizwe abantu laba benza udlakela nxa bebotshwa babotshwe kuzwakala ukuthi ngabantu abajongene. Singakhohlwa futhi ukuthi layo izanu PF ikhona eyinye yayo abaphakathi kwezanu PF abangamthandiyo uMnangagwa ikakhulu abantu be G40 angabezanu PF phela la G40 izanu PF bayanelisa ukwenza udlakela unje ukwenzela ukungcolisa uMongameli uMnangagwa. So unless kuze kucace kubotshwa abantu kuproveke ukuthi abantu ababotshiweyo ngabe zanu PF mina angikabi convinced bese kubuya futhi kube le ndaba yokuthi abantu beMDC labo bayalwa bodwa. Sibonile lapha kukhulunywa ngama faction akabithi emasingo vele siyakwazi ukuthi akuqali iMDC Alliance ayiqali ukuba lodlakela ngo-2019 kuthe la ngokuthi kusenziwa ama structures vele kwakho dlakelo lukhona kuliwa i committee yabo gumbi labanye babo kwaliwa akuqali ukuthi iMDC emaswingo babalwe bona bodwa.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube lohlakela olunengi kangaka?
Imbangela yodlakela lolo lukhona yikuthi abanye abantu sebejombile, abanye abantu abala relevance, abanye abantu badinga ukuthi international community ibazwele ukuthi zanu PF iyabahlukuluza. Bona bebodwa kabala strategy sokunqoba ukhetho, abantu beMDC Alliance abala strategy sokwehlula izano, abantu beMDC Alliance bebesilwa bona bo futhi akumangalisi ngoba sibona uNumzana uChamise Dobha abantu abanjengabo Fowetho Promise Mkhwananzi ebafaka kuNational Executive vele siyabazi ukuthi ngabantu abajayela ukwenza ama protest bathi sokujamukiwe abanye bakhona baqeda labo bathola imali zamadona bazidlele. Futhi akuqalisi ukuthi kube lento enje every time nxa kuza kuba lo meli we United Nations obuye elizweni ukuzochwayisisa ngokwenzakala elizweni bahlala besenza njalo abantu beMDC Alliance. Ngo-2019 sabona omagombeyi bezi-abductor. Thina abantu ababaye bamathebelendi siyasazi isandla sezanu. Izanu lapho i-abductor ekhona
khona ungabuza kithi siyakutshela ukuthi silezi hlobo ezabdakta ngo 1984 la namhlanje lokho ezabdazi ziloko singakwazi ukuthi zinga lokho abakwenzayo ukuthi kuthe u Dr Peter Magombeyi uabdaktiwe usethethe sethunjwe senyamalele ayethutsha egqoke iyembe ayinweyo ehlekelela elefone egcwele umlilo singakhohle ukuthi la uchamisa futhi ngo 2019 ukuwa kwenza esemarondera laphana kwathiwa seabdakta emoteni yakhe sokulabantu abenzeni ngoba kwakuzabuya uenvoy weUnited Nations so akuladlakela olukhona ngamagame enziwa ngabantu beMDC Alliance engithanda ukuthi uZulu abekwazi ukuthi ngikhuluma from experience abantu beMDC Alliance bale capability yokwenza khonoko besenzela ukudinga international sympathy
umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ehlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla leMDC Alliance umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumgcini sihlalo webandla leli esigabeni seMathebeleland North
now nga abezana uPF sebefuna ukuthi batho ukuthi khona kulendawo lapho ongafuzanga babe khona kungabi khona abanye abebandla elinye sokusithi ukuthi khona labo sesingathi ukuthi lapha eZimbabwe ngoba bona abalutshwana phela lapha eZimbabwe kwedlula abantu abasekela amanye nabo sebengaphuma nasemahofisini now into eyiyo engani ibuhlungu kakhulu engani yasihlukuluza ikubona amaphoyisa engani azwanana nabantu bezanu laba besenza khonoko abakwenza ukuzwanana kwabo ngabe kuthiwa bazwanana ensitha aluba kasilandabala esingani sesilohlupho lakho ikuthi khona bengazwanani ensitha kuphela kodwa bephinde bemanyane besebenze ndawonye beblokhe imigwaqo bendawonye amaphoyisa sabeko uniform kanye labasekeli bezanu PF. Now lokho sokuyakwenza ukuthi khona sicabangela ukuthi khona ama institutions akahulumeni lawo kase sengama state institutions sengama institutions awezanu PF. Ngoba into yokufuza ukuthi uyinanzelele lapha gande ngeyokuthi izanu PF le MDC kumbele NCA kumbela yipi party akwehlukananga sonke singamabandla ezombangazwe. Okwenzakalayo kuphela ukuthi khona amapolisa lamanye ama institutions kahulumende ngakahulumende kaso awezanu kaso awe MDC kaso ANCA kaso awe ZAPU whatever party ongafuna ukuyini kodwa lokho asebefuna ukukwenza nxa kuyikuthi kuyisithengiselo sokuthi u2023 kuza kuba lomsindo hayi umsindo ukuthi uza kuba khona kodwa into esiyaziyo ukuthi lumsindo uzanqoba abanengi ukwedlula abalutshwane
ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube lohlakela olunengi kangaka
izanu PF Chris kayisekho izanu PF yachona lomgaba okuseleyo kathesi kusele nje abalutshwana abayibo abafakwa libutho ngo-2017 ukuthi babe lapha izanu PF kayisekho now ibutho lakhona lona lelo elalibambe labo abangena phakathina kwalumbuso ngo-2017 lilambile ngabalamali bayahlupheka bayabona ukuthi khona ilegacy liyana ababekhuluma ngayo kayisekho sokuyilegacy yabantu ababili kumba abathathu abadla besiyahlangana kuma birthday yabo lapho abahlangana khona kodwa abanengi abaphakathina kwemilitary yona liyana bengatholi lutho so ke izanu PF kayisekho akula zanu PF esingakhuluma ngayo ukuthi izanu PF iyesaba yini ukuthi yadliwa kayisekho izanu PF izanu PF siyayichaya phansi laphezulu ende lokho Chris is not a matter of what if it's a matter of when ngoba ama elections angaba khona namhlanje akula zanu PF umnangagwa usuke waba lobuhwaba uthe engena ngo-2017 bahle bathi chinu chedu ekuqaliseni besithi chinu chedu abantu babecabangela ukuthi bathi ukuthi hayi into yezanu PF but kodwa namhlanje ngaphakathina kwezanu PF lawo sebekubona ukuthi hayi sonto yezanu PF singinto yabantu abalutshwana
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland North ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhinga.
Yebo 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 mthakazo omuhle siyalinqasa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla sikhangela inhlelo zentuthuko ikakhulu esigabeni zemaphandleni kwele Zimbabwe sixoxa njalo labasakhulayo ngokuqhakatheka kosuku lwe International Day of Rural Women olunanzwa mnyaka yonke mhla ka 15 Mfumfu ngenjongo yokukhuthaza ukutholiswa amathuba kwamantombazana labesifazana basemaphandleni sulukandaba lingakhuthwa lolihlelo lilami uMikeove ngo 8 dambama.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inhlanganiso elawula ngezomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele eCAF ithi inkundla yeNational Sports Stadium ayisavunyelwa ukudlalelwa imidlalo yeqembu lesizwe kumidlalo lamanye amazwe. Iphephandaba leNewsday lithi uhulumende useguqule isinqumo sakhe sokuxotsha izisebenzi ezingahlatshwanga amajekiseni e-COVID-19 womabili. Leli phephandaba lithi umphathintambo wezisebenzi zikahulumende uMnumzana Paul Mavima uthi izisebenzi ezingahlatshwanga zizaphiwa ithuba lokuhlatshwa kuze kuyefika ekupheleni komnyaka.
Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ndivuka njani, ndivuka njani bantu ke Studio 7. Nasiyavuka okhulumayo lapha uMjiso Majole. Khuluma ngeGaborone. Nginanzelela indaba zepolitics yeZimbabwe. Ngikhuluma lapha ngizwe isikhulumele seMDC Alliance. Magalela Mafa ekhuluma ngomqondisi Moyo. Umthungameli weMthwakazi. Ekhuluma ngedivision yokuthi division le esikhona akulanto enjalo so ngabantu abasebenzela izano PF. Ngibona ngathi isikhulumeli lesinse MDC Alliance sifuna ukuqondiswa. Usekunanzelela uMafa ukuthi eMathebeland kulapho abathola khona ama seats amaningi bevotelwa. At the end of the day as benefiti lutho kaba sikhulumele even bese parliament kabakhulume bathule zwi special laba bantu abangakithi abesindebeleni baba amaphapheti bayesaba ukukhuluma kuzana ukuthi izinto zime njani. UMthwakazi nguye yedwa iparty esiyibonayo ikhuluma ekuqhatshweni silabantwana abalamsebenzi kodwa ukuthanyela ukugeza i-toilet kuma supermarket lapha kubuya abantu bevela eMpumalanga kuyini khonoko nxa kuthiwa kuyaqhatshwa abantu babuya bengakule tende yabi winiwe kubuya abantu begada ibhasi bevela khashana 400 and something kilometers besiza kobulawayo. So kakunanzeleli khonoko thina kaso tribalism kuvele kwakukhona khona lokhu ukuthi iZimbabwe kule Zimbabwe kulomthwakazi thina sikleme okungokwethu aso tribalism abangapha komthwakazi kayisikho ukuthi nxa bengamashona ngufake ngaleyo ndlela kayisikho ukuthi sokufuza bayisishoneni ngaba komthwakazi imihlobo lemihlobo ekhona komthwakazi as long ulapha kawukhitshwa. So usubonile Mafa ukuthi awayi sokudumela emansumpeni alusoze lithole lutho yikho usuqalisa ukukhuluma kwangathi uMthwakazi iparty yetribalism.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Hawu siyabonga ukusinike ezindaba ezinandi uJabu lo Brown Fisher Thobela umbethi bakhuthubanjelela hayi mina ngowamumbono ngiyamuzwa umqondisi lapha nti sabukugwinya akabuyele ekhaya kuzapho akabuyele ekhaya kuzapho uvote ngaqedwe kuvota ke abese ayiphumela ke imele ayenze lento ayenzayo so ngizokusho nje mina ukuthi hayi ukuthi abantu bakithi mani mina ngikwazi ukuthi sinjani amaqembu qembu lawa angeka sisendawo sinikeza izano umhlahlandlela ukuthi ibuye iwine futhi so hayi buyane ekhaya kuzapho buyane ekhaya kuzapho izapho isikhona bonke abayizwayo le audio ababuye ekhaya kuzapho uzoba right ngoba izapho ayikhethanga muntu nawe amashona ayakhala njengathi isikhala ngiyabona
salibona ni basakazi baka studio 7 ndani lonke bantu jikelele mina ngithanda ukuphawula mayelana lalaba abantu abohlobo lwesishoneni ukuthi bathi amandebele bayabandlulula bale tribalism i-MRP ukuze ibe khona kuyisikhalo esibanzi kakhulu esavela kusukusela kudala since kwaqala igugu round kuze kube lanamhlanje umuntu wemathebelelendi uncindezelwe unyathelwe intamo njalo konke lokhu kuyibufakazi ngoba yinto esiyikhangeleyo ziningi izinto ziningi impawu ezitshengisayo ukuthi thina bantu bemathebelelendi vela sifunakali so yikho ke nxa sesikhangela amabandla njabo MDC ungathi uyakhangela ngela even ukhangela phakathi kwalaphana kuma members of the parliament ukhangele kuma councillors jikelele uzafica ukuthi phose i 90% ngabantu besishoneni i 10% ngabantu besindebeleni sibalutshwane kakhulu ubandlululo lukhona so yikho ke thina kasizondi bantu bohlobo lesishoneni kodwa sizonda i system yena leyi yendlela esiphethwe ngayo kuyasihlukumeza kakhulu njalo sinje nje kungenxa ye tribalism ngoba nje dina kalikhulumi kodwa ngezenzo izenzo yize zidengisayo ukuthi abantu besishoneni yibo abale tribalism enkulu kakhulu so iMRP ukufonywa kwayo yafonywa ngendlela yokuba isizwile ukukhala kwabantu bemathebeleleni njalo akula sisombululo besikade singelandaba but kuyakhanya mgceke ukuthi vele so far kulokhu iZANPF yangenayo embusweni akulanto othiwa iyabambeka esiyenzele imathebeleleni ngiyabonga
sanibonani baphathi bohlelo siyajabula ukuba nestudio nje esisakaza kanjalo nje singakhethi inhlangothi dobe sinombuzo ukuthi masifake isikhalazo njengokuthi sikhala ngokuthi icela ihulumeni isibhekele ezintweni ezimbalwa njengokuthi sasekhuluma indaba zama passport ukuthi adula so lina njengabantu abaphatha umsakazo lohlelo alikwazi yini ukuthi lihambe eminyangweni kahulumeni lebabuza bona basiphendule bona ukuthi inkinga ikuphi ukuthi badulise ipassport ngalendlela ngoba isuki ingabi nomthelelo omuhle kulungelo lomuntu ngoba ungasakhona ukuthola into document okumele ukuthi ngabe iyabusiza so ukuthi ngabe ethwa lithi imali athi singakhuluma lokho sikubo umbono wethu lani lihambe leyo babuza ngale thole lisiphendula futhi ukuhulumeni yena ithini ngalezo zinto isabe sikhala ngazo ngiyabonga kakhulu kuloko kodwa ke besembuya ngithinte futhi ngapha ezokuthi umthwakazi ibandla lomthwakazi ibandla elihle kakhulu elizokala ukuthi liza kahle kodwa lami ekuhambisaneni kokuxhasa abantu ngobuhlaka njengokuthi ukuthi ukuthiwa amashona arongo kakhulu wonke kulolani uhlangothi lokuthi umthwakazi namashona abaqhelelene no mina ngingakubeka ngokuthi ngithi amashona wona akho rongo wonke ngoba vele abantu ngeke baze bafane kodwa ke bathatha umqondo omubi ngesikhathi busabusa uRobert Mugabe ngingazange achaze kahle ukuthi singabantu bonke phuma endaweni eyodwa singabantu abayi-1 so sikwazi ukubambisana so njengamanje ngathi uyabhekisisa ipolitiki elapha ekhaya isisenza abantu befuna ukuthi be-divide ngiye kusisendawo thina bese ngafuna ipolitiki ukuthi sibambisane silungise ilizwe lakithi libuke hlonishwe la izizwe umhlaba wonke abantu abaphuma eZimbabwe wherever lapha bayakhona akukho umuntu obarecognizeayo ukuthi noma bafundile noma bahlakaniphi noma banjani bayinto nje bayuseless so ngenxa yegovernment yeZANU-PF ehluleke ukulungisa izinto zokuthi ilizwe lethu lihlonishwe izizwe so thina sifuna abantu abangabambana ngaso ngeke ngizongisize ukukhuluma ngokuthi iMDC laba bathi bayayigxeka ayizange iphathe leli lizwe since so ukuthi umbuso weZANU PF MDC uyefana mina ngithi so mina ngithi inthwakazi ilibandla eli right we opposition kodwa ngabe ihamusana le opposition efana le MDC ubaphuka ukuthi bekhiphe uhulumeni lo ocindezela abantu isikhathi singaka behlupheka abantu ezizweni so bona mase behlukana ngombono be opposition angisa understand ngiyabonga kakhulu inyingi uSidumo ngilapha eJohannesburg
Studio 7 nginjani ngiyalibingelela ngegama lenkosi ngibingelela bonke ongamile inkomo labo bonke abasakazi bethu Studio 7 sithi hayi hlalani linjalo basakazi ngilithanda kakhulu ngoba kalithathi hlangothi kodwa ngenza ukukhuluma kakhulu ngendaba yeMthwakazi Republic Party eMthwakazi Republic Party abantu kabayizwisise kabantu abayiunderstand bengayithathi ngokuthi iyatribaliza abaqale babekwazi injongo yeMthwakazi andubana bezayifaka ibala lokuthi iyatribe iletribalism itribalism yaqala nini yaqala ngihlakabani hlayilizwe lithathwa ebantwini abamhlophe kwahle kwaqala itribalism iqala ngabantu bempumalanga so namhlanje sesi thole lathi upresident wethu uMthwakazi Republic Party osimvula amehlo sesingabantu abatribalizayo ukuhlakanipha kufunakala eZimbabwe so nanku siyangiyaguguzela kakhulu ebantwini bamathebelelendi labanye abasemashonaland khona ngale ukuthi madoda khwezana amasokisi libuye ngapha sizoyakha ilizwe silungiseni okwethu madoda siyekeleni ukuba lokhu esivukela komakhelwane siyalungisa izibazi abanye zinezethu inkomo zifohla ziyakudla amabele abantu engicelayo-ke ukuthi bonke abantu abakomthwakazi abagoqa amasokisi babuye bengabi le ndaba lokuthi kumbe kuthiwa iMthwakazi libandla elingakabi lamandla kwezombusazwe amandla ngayethu so kufanele ukuthi babuye sincedisane singabantu beMthwakazi singadonselani kungabi lokuxabana engikuthandayo kakhulu ukuthi baba umoya ukukhuluma ngokuthi iqiniso kaliqede bonini njalo uma ungumuntu othanda iqiniso awusoze ubalekele iqiniso ngoba ulizwa mina ngiyalizwa iqiniso likhulunywa ngobaba umoyo Studio 7 ngala mazwi ngithi hayi isisakazela kuhle indaba zizwa zimnandi ukuzela wonke abantu bathebelele ukuthi hayi nansi iphati yethu iMthwakazi asiyivotele nini 2023 khonoke siza kuthola kuningi ngiyabonga ngisonke nasisukumeni siyevota mina vele le muli yami ngifuna ukuthi sihambe siyirejista sivotele ibandla leMthwakazi Republic Party ukuze sibekwazi into esiyifunayo elizweni lethu ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ilizwe lemelika liphakathi kwesililo kulandela ukubhubha kukamnumzana Colin Powell owaba ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe onsundu owakuqala kwelemelika uPowell obele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwembili lane 84 ubulewe yi-COVID-19 lanxa ubehlatshwe amajekiseni womabili e-COVID-19. Odokotela bathi i-COVID-19 imhlasele ngoba ubele mvukuzane ehlobo oluthundubeza ijekiseni ye-COVID-19. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo.
UColin Powell umuntu oqhakatheke kakhulu obeqhakatheke kakhulu eAmerica ngoba nguye wayengokuqala umuntu onsundu ukuthi abe ngusecretary of state ngesikhathi kubusa uGeorge W. Bush.
Akusitele mnumzana Moyo ukuthi ube indoda enjani ubaba uColin Powell.
Ngumrepublican kodwa yena ungumrepublican lo esithi singathi thina umoderate meaning ukuthi akasubscribe to uburepublican lobu obu-extreme esingathi obufana labalandeli bakaDonald Trump. Sibone ngo-2008 uColin Powell esenza into engavamanga ukwenzakala phakathi kwamabandla awe-Republican nama-Democrat. Sibone uColin Powell e-endorsa uBarack Obama ngo-2008 for upresident echiya umuntu wakibo wama-Republican okutshengisa ukuthi uColin Powell noma bengumRepublican kodwa ngumuntu obe obe acabangisisa kakhulu izinto andebona ukuthi uObama ube umuntu otsenza owenza ihistory ngo 2008 and uColin Powell akazange afune ukuthi abe on the side in le history elirongo elingavumelani lo tshintsho silibone lusenzakala eAmerica.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kambe isikhonzi se-United Nations esiselizweni sizaphuma lo mbono obalulekileyo na odaba lwama-sanctions. Udlakela olwaqhamuka emaswingo ngeviki edluleyo seludale imibuzo kwabanye abathi kukhona ukutshaya amanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.